kuizika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zintathu kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumkhokheli wabahloli uMnumzana Godfrey Tshitshika usiku kasekho.
Umongameli weZimbabwe ukhona ukumela wonke umuntu eZimbabwe obona ukuthi kule ndaba asisa ukuzifikisa kumongameli. Kule mvumo yokuba abonane nomongameli. Uzayifikisa le ndaba kuMinister Ntuthukileyo namhla. Nguye ozayithathise phambili.
Intatheli zindaba zinanza ilanga lamalungelo azo ngokucela ukuhlangana loMongameli Mugabe ukuze zimazise ngokuhlukunyezwa ngabezombusazwe.
So again,
umsekeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khupe uphoselana aqatha lomphathi ntambo wendaba zasekhaya uMnumzana Ignatius Chombo phezu kodaba lweGugurawundi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Oyengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Tshitshika usiku kasekho. UTshitshika usiku ufele kwele South Africa namuhla. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 years. UTshitshika usiku ubebulawa ngomkhuhlane wetshukela. Njalo ubikwa ebeselatshwa kwele South Africa. Umongameli Robert Mugabe ukwele South Africa emhlanganweni weWorld Economic Forum edolobheni leDurban. Umgabe ukhatshwe liqula labaphathintambo abagoqela uMnumzana Obed Mpofu lomphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa. Umhlangano lo ukhangelelwe ukuhlaziya indaba eziningi-ningi eziphathelane lomnotho wamazwe e-Afrika, ukuthuthukiswa kwezakhiwo lokutholiswa uzulu kwamanzi ahlanzekileyo. EleZimbabwe namhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba olweWorld Press Freedom Day. Ngesikhathi intatheli zindaba zikhala ngokuqhubeka zihlukuluzwa lapho ziqhuba umsebenzi wazo. Lesi simo sibangele ukuthi ezinye iziphathamandla zenhlanganiso ezimela intatheli zithi zifisa ukuhlangana loMongameli Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Emkhosini owenzelwe eHarare Polytechnical College namhla, lezi ziphathamandla zithi lokhu kukhahlamezwa kuza kuvelela kizo zonke inhlangothi elizweni ezombusazwe, amapholisa, osomabhizimusi labanye. Umhleli wephephandaba leDaily News uMnumzana Stanley Gama nguye oqale udaba lokuba kudingakale ukubonana loMongameli Mugabe. Umsekeli womphathintambo ogatsha lwezokuthapha indaba lokusakazwa kwazo uNkosikazi Thokozile Mathuthu nguye obe ngumhlonishwa kulo mkhosi, uze emele umphathintambo walolu gatsha uDr. Chris Mshowe. UMathuthu utshelele umbuthano oqoqwe langokukhokhelwa ngabenhlanganiso yabahleli bezindaba yeZimbabwe National Editors Forum, ZINEF, ukuba uhulumende uyaqakathekisa umsebenzi wentatheli zindaba ngoba usabalalisa imbiko njalo uphathisa intuthuko yelizwe.
Umongameli weZimbabwe ukhona ukumela wonke umuntu eZimbabwe obona ukuthi kule ndaba afisa ukuzifikisa kumongameli kule mvumo yokuba abonane lomongameli uzayifikisa le ndaba kuminister Ntuli namhla nguye ozayithatha esephambili.
Usola kakhulu abahlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo kungakhathalekile ukuba ngubani.
Akumelanga sihlukumezane eZimbabwe. EZimbabwe kule freedom of expression. And for the state which is the media, ile mvumo layo yokukhuluma izinto eziliqiniso. Ngani, ngawe noma la ngubani.
Kesizwe osebenza kuhlangothi lwezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni ye-UNESCO. Umnumzana Ezekiel Nhlanhla Dlamini exazulula okumunyethwe yindikimba yombuthano yalonyaka.
NgesiNgisi sithi critical minds for critical times. Lumntu wethu sithi izingqondo ezibukisisayo ngezikhathi ezinzima. Thina njengabantu bezintatheli, abantu bemaphaphandaba, thina esifuna izindaba sizilethe izindaba kubantu.
UDlamini uthi lindikimba iqondane lokuba zizibuze intatheli zindaba ukuba ziloba ngendlela eyiyo na lapho ziphakulela uZulu eziwuthaphayo.
Kepha sikuhlolisise ukuthi ngempela ngempela kuyakhona yini ukuthi ku-adresse noma-ke ungene kulezo zinto ezifunwa abantu. Abantu abafuni nje ukuthi izindaba zisho lokhu okushiwo umlomo okhulumayo. Kepha kuphinde kuvele lokuthi
bezikhona lezifundi ezivele kuzikolo zemfundo yaphezulu eziqhuba izifundo zokuthapha izindaba okubalisa eseHarare Polytechnical College, iUniversity of Zimbabwe kanye leChristian College of Southern Africa, COSA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli zindaba bathi bakhathazeke kakhulu ngokwanda kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kusetshenziswa imithetho esisekelo sombuso esidala. Inhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ithi inani lentatheli zindaba ezihlukunyezwe loba ukubotshwa zisemsebenzini wazo likhwele ngokuphindwe kabili ngomnyaka ka-2016. Kubika uBenedict Nhlapo ekwele South Africa.
Ngesikhathi amanye amazwe esihaya lihlombe ngenguquko lentuthuko enhle esibe khona kwezokwethulwa kwemibiko ngenkululeko, mkhulu umkhosi ohlatshwa eZimbabwe. Isiphathamandla senhlanganiso yabezindaba eZimbabwe, Union of Journalists, iZUJ, uForster Dongozi uthi ngo-2016 inani lentatheli zindaba ezihlukunyeziweyo loba ukubotshwa zisenza umsebenzi wazo likhwele ngokuphindwe kabili 100%. Umhlelo wephephandaba lebulenjini ele Southern Times News, uMxolisi Ncube uthi sinye kuphela isizathu esenza uhulumende alele emthethweni omdala kwezokwethulwa kwemibiko.
EZimbabwe silombuso lowana okukhangelele ukuthi abantu kumele bathole lokho okufuna yilowo mbuso, kungabi khona okuvela kumbe ngithi mina kumacala angabe ephikisa kumbe kumacala angabe elokunanzelela kakhulu lokusola izinto ezenzakalayo. Usilo hulumende olezinto eziningi ofuna ukuthi azifihle zingafinyeleli ebantwini.
Ngokuthi kwenhlanganiso emela indingeko zokwethulwa kwemibiko emisa Zimbabwe, ngo-2016 kwaba lezehlakalo eziningi zokutshaywa kwentatheli, ukubotshwa kwazo, ukwethuselwa kanye lokuhlukunyezwa ngendlela esijeneyo. AbeZimbabwe Association of Community Radio Stations, iZakas, bona bakhala ngokuthi sekule minyaka engamashumi amathathu lesithupha ilizwe lithole uzibuse, kodwa kukabe ngitsho lowodwa umsakazo wezigaba osuphiwe imvumo yokusakaza. Intatheli Zimbabwe ezimeleyo kwele South Africa, uStanley Karombo, uthi kuyamangalisa ukubona uhulumende ephishekile ngokwenqabela ukwethulwa kwezindaba.
In open democratic space, there is no need for the government to gatekeep one.
Embusweni okhululekileyo ngeqiniso akusiyo umsebenzi kahulumende ukusho ukuthi ngubani okufuze athole imvumo yokusakaza kumbe ukungayitholi. Kungumsebenzi womphakathi ukuzithola ukuthi umsakazo siyawudinga loba hatshi.
Ngakwelicele enye intatheli njalo yeZimbabwe, uNdumiso Mlilo, ukhala ngokuthi loba nje sekule minye imisakazo ezineleyo, kukhanya yonke kugoqela le ZBC, yethula indaba ngokuzithiba ukuthi ingakhulumi lokho ongafunwa uhulumende.
Ngazuthola i-content manje mami nangahamba ze-business ngithi le product nje. Sebeza qala ukungitshela ukuthi yekhipha lokho khipha lokho. Sesikubone kusenzakala abantwini abaningi afanda abo-content mhlanga senzakala labo bantu.
Ihlanganiswe Amnesty International ithi eZimbabwe inhlanganiso zezindaba ezizimeleyo zithwaliswe nzima uhulumende. Incitshiko zombusazwe umnumzana Phezi Cyril Hanya uthi sisusa sonke senhlupho ezibhekanele eZimbabwe ikakhulu kwezamalungelo oluntu ngumkhuba wokuthi wonke ophiwe isihlalo usefuna ukufela khona okwenza azibiyele ngameva ukuze angakhitshwa.
But the problem of power is not
uhlupho lokufuna ukubusa kokuphela alutholakali kuphela kuZANU-PF. Lukhona enhlanganisweni zikaZulu lemabandleni aphikisayo lokumba inhlanganiso kamasingcwabisane ufuna ukuvalayo.
Intatheli zona zithi ziyesabela ukuthi imithetho ephakathi kokubunjwa nguhulumende elawula ezokusetshenziswa kwe-internet iza kupha uhulumende amanye amandla okuvimba ukwethulwa kwemibiko ngokukhululekileyo abantu besebenzisa oFacebook, WhatsApp, Twitter lamakheli ebulenjini. Melesuno 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo ucunule amanye amalunga edalela ephalamende namuhla phezu kodaba lwabantu abangela zithupha lama birth certificates ngenxa yombhuqazwe wegugurawundi. Ebuzwa ngunkosikazi Thokozani, unkosazana Thokozani Khuphe owebandla le-MDCT ukuthi kuyini okwenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lolu ukuze abantu laba benelise ukuthola isithupha bebhalise ukuze bavote. UChombo uphendule wathi lolo kayisilo daba okungakhulunywa ngalo ngoba uhulumende sekubeke sobala ukuthi abafuna izithupha kumele babuye lo muntu ozabafakazela ukuze baziphiwe. Amazwi la acunule amanye amalunga edale ikakhulu awebandla le-MDC. Sixhume uMakhuphe wasichasisela okunengi ngokwenzakeleyo edale.
Namhlanje njengoba likwazi ukuthi lilanga elokuthi amamemba ephalamende ayabuza amaminista imibuzo, so kulo daba ole-biometric voter registration lapho uZulu wonke oweZimbabwe oleminyaka edlula i-18 kumele ukuthi arejiste kutsha njengevota. Njengoba likwazi ukuthi khathesi sokuyenza i-voters roll entsha, so wonke umuntu usevota okokugabi useregistra kuthi kwenzela ukuthi avote. Sasese sithi thina emathembeleleni kulabantu abaningi abangalama ID, abangala izithupha, abangala ama-birth certificates ngodaba lokuthi abazali babo babulawa ngesikhathi seGugurawundi. So yena uthe sephezu kwase sigaba leGugurawundi alulamsebenzi. Umuntu wonke olabe efuna i-birth certificate uzanika lokho kweGugurawundi kabalamsebenzi la. Yikho sasesimtshela ukuthi engaqali vele ukukhuluma udaba lonalolu nokuthi abantu abaningi babulawa ngesikhathi seGugurawundi. Khathesi abantwana bangikhona bayajuleka kabahambe ezikolo nabazukulu kabasahambe ezikolo ngokuthi abazali babo kabakwanisa ukuthi bethathe ama-ID lama-birth certificate. Abantwana abazalayo kabasakwanisa ukuthi bethathe ama-ID lama-birth certificate. Sengingabokutshela ukuthi udaba lweGugurawundi kakuzamsebenzi. Kulomsebenzi wokuthi babulale abantu abaningi more than 10,000 abantu. So kumele ukuthi wonke umuntu khathesi enelise ukuthi khona ahambe ayethatha i-birth certificate le-ID ikakhulu bona labana abemathebeleleni
uthi yena uChombo njengohulumende bakhuluma ukubana abangela zithupha lamabhethi kumele babuye labafakazi kuphela bayazithola izithupha. Umphoko layo ke wakhuluma kumaviki amabili amathathu edluleyo wathi sebeqalisile ukupha abantu abaphathwa kubi yigugurawundi izithupha lamabhethi. Akukaqalini ukwenzeka khonoko?
Akukaqali ukwenzeka khona lokhu. Kwakathi ufuna ukuthi sisathi ukukhulume namhlanje ukuthi uma sokuqala sibone ukuthi baza kwenza yini ngempela. Kodwa engingakutsho ukuthi sizabe sileke sibanga umsindo sizalandelela konke lapha abarejista khona abantu sibone ukuthi khona babanika yini laba abaphica i-background ngokuthi siyakwazi ukuthi ababaningi isikhathi esiningi babe sebafuna amasakazi umasakazi nabazali ababafayo akunomunye umuntu ongabasakazeli izihlobo zabo nezinye zafayo akunomunye umuntu ongabasakazeli nxa engahambe ekhuluma ukuthi mina yini akade nihlale ndile uba bami umuzibane waba ngi-background indaba bengabaniki kanti amabhesi ama-i d lamabhesi.
Unkosazana Thokozani Khupe ilunga ledale lephalamende njalo ungumsekeli kamnumzana Morgan Tsvangirai kubandla le-MDCT. Inhlanganiso eqhuba ucwaningo i-Afro Barometer isebenzelana le-Mass Public Opinion Institute lamhla yethule impumela yocwaningo oluveza ukubana phakathi kwabantu abafika kungxenye yezizalwane zeZimbabwe ababuzwa ngokusetshenziswa kwemali yama-bond notes bacabanga ukuthi imali le kayisoze isuse ilizwe ebunzimene eliphakathi kwabo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ucwaningo lolu olulesihloko esithi Which Direction is Zimbabwe Headed, the Economy, Poverty and Trust in Leaders luveze ukuba abantu abathembi ukuba imali yamabond iza lempucuko kwezomnotho welizwe. Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthi imali yama-bond note ayisebenzi ngendlela eyiyo ngoba bayehluleka lokubhadala imali ezikolo njalo ayikho ezandleni zabantu.
Ayitholakali, ayikho, isebenzisa nzima. Izinto zonke zisebenza ngemali, especially in town. Kodwa imali yangkhona ayikho.
Olwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi ukusebenzisa ama-bond note kulusizi ngoba awasebenzanga ngendlela ayekhangelelwe ukuthi asebenze ngayo.
Kuqakathekile ukuthi vele ungazifaka i-bond note, bond paper, bond coin, kamsoze ku-address i-problem elizwe. I-problem elizwe yi-governance. Kuqakathekile ukuthi abantu sikhumbule ngokukhipha uhulumende lokho.
Umnumzana Mloyiswa Izizwe Gumede, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuza kwama-bond note sekulethe udubo olwedlula ngesikhathi kusasetshenziswa imali yakwele Amerika ethi abanye labo ngasebeyithengisa njengembali.
Uhlupho solumandla ngoba engakabi khona bekungajwayelekanga ukuthi abantu bahlale emalayinini baze balale khona emabhenki. Nasibisa khona kusaqala ukuba kusetshenziswe le mali yaseMelika akuzange kube khona lokho. So ke sisikelwa ngumkhumbulo ukuthi mhlawumbe lawa ama-bond notes la ababenakanele ukuwenza ngawo sebekubona kumnandi kangako ukuthi lawo sebeze bewathatha besiyawavalela eziphakeni ezingaziwayo.
Ohlaziya ngezomnotho unkosikazi Precious Luphahla uthi ama-bond notes awasizanga lutho ngoba indwendwe emabhanga lokhe zikhula lanxa engatholakali ethi udubo lokusilela kwemali seluphambili.
Amalayini ebhenki ayesabisa uyahamba uye layina. Last week nje bendilayinele isalari yami e-Stuart. Ama-bond notes akhona asabonakali ukubonakala ebhenki. Uyalayini uzethwa uphiwe irandi.
Ngeviki edluleyo ibhanga eliphathisa amazwe omhlaba ele-World Bank lethule umbono ofana lowocwaningo lwe-Mass Public Opinion Institute othi ama-bond kawasoze aphathise umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kuhlelo lwe diaspora forum ku live talk namhla sixoxa ngabasuka emazweni sebephenduka ekhaya. Kuyaphileka na ekhaya nxa usuke wahlala emazweni? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umkhokheli wogatsha lwabacuphi kwelemelika olwe-FBI umnumzana James Comey uthi uyazisola ngokwethula imbiko eyayikhomba ukubana unkosikazi Hillary Clinton wayexwayisiswa yi-FBI ngodaba lwama-imeyili akhe. UComey ukhulume amazwi la ebuzisiswa lidale le-Congress namuhla. Ugatsha lwezokhetho kwele Kenya luthi impumela yokhetho oluzethulwa uzigaba iyo eyabe ilandelwe ukwenqabela ukuqilibezela. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Edmore Chuma osehlala kwelebhilithane. UChuma ulobe imbono yakhe enkundleni yokuzilibazisa eFacebook esithi nxa evakatshele ekhaya usesizwa njengomuntu wokuza ngoba ikhaya lakhe sokuseNgilandi. UChuma uxoxe lo Chris Gande weStudio 7.
Into engiyenzileyo mina ukuthi ngikhulubile ngakho, ngibhale ngayo indaba leyi ku-social media. Into enze ngakwenza lokho ukuthi ngabhala ngayo yikuba ngidinga ukuba abantu bayenze i-debate ngayo le ndaba, ngoba yindaba e-affecta amaZimbabweans amaningi. And into maybe enze enye ukuba into le inganiya blow out of proportion is probably ukuthi mina umuntu owazakalayo okwasebenza njengentatheli yezidaba eZimbabwe. But yeah, akusila choice njengamaZimbabweans. Ilizwe lethu lichithekile, akunamsebenzi. Ama-statistics amaningi athi wona i-unemployment is about 90%. Ngaze uye ekhaya khonapha ngiseNgilandi lapha mina yimi ngigcine umuzi wonke wakoJuma. Ngingabuyela ekhaya abantu bayafa ngendlala.
Manje akusitshela ukubana nxa wena uhambile ekhaya uvakatshile usukubona kunjani ngesikhathi osuhlezi ngaso eNgilandi?
Unzima kakhulu ukuba nxa ubuyele ekhaya, ngoba abantu owakhula nabo nabantu kumba osebenza nabo abaningi sebashiya imisebenzi baye South Africa, abanye njalo ngabasebasishiyayo. Ufica nje sokule generation entsha ukuba nxa uzama ukuthi lawo integrate ku-society kuba nenkinga enkulu.
Luzaphenduka yini komunye umnyaka ekhaya?
Ukuvakasha ngiyavakasha, ngihambe ekhaya ngoba ikhaya kusekhaya. But abazali bami lokhe bekhona ekhaya, lezihlobo loba nje abaningi besemazweni. Yeah, kodwa nxa kubuya ngezomsebenzi angiboni ngishiya umsebenzi napha ngisiyasebenza ekhaya, ngoba njengoba mina ngisebenza as a lecturer at the British institution, ngiyathola ama-lecturer amanye abasekhaya abaningi bengikontakta bekhuluma ngokuba lapha kunje akula mali, abanye bayahlala njalo bengaholi. Amboni ukuba before ngingakarithayi ngizabuyela ekhaya, angiboni. But nxa kungaba le opportunity enhle enhle kuthiwa i-opportunity enhle leyani siyaziyo kusanda kuthathwa ilizwe, sisanda kuthatha ilizwe ebalungwini, ye ngingaphenduka.
Manje okwakathesi nxa ukhangele impilo ekhona ngapho, ikakhulu nxa sikhangela ezokuthatha lezokuwondla abantwana lokunye okunjalo, ukubona njani into eyenzakala njani emazweni ngapho?
Emazweni lapha ngingathi ngingakuexplainela nje, mina sengisiya qualify amathumi amabili ngiseNgilandi. Uyakubona ngingathi sengikhulele khona apha, ngikhulele eNgilandi, ngingatsho njalo. Ngoba ngabuyela phansi sengumfanyana, manje sengiyindoda ephuma inwele ezimhlophe. Kunzima in the sense ukuba Sidinga abantu eliyazana, I community abaningi abantu bayazana. I always get abantu besiba lama problem abanye bahamba baye lobola ekhaya. Loba nje mina ngisese yisumbelume, kodwa yisumbelume by choice anyway, ngoba I'm focusing on other serious things, izinto njenge okwamanje ngezi postdoc yami, i-publishing and so on.
Umnumzana Edmore Chuma ngosehlala ePhilitane eyisizalwane seZimbabwe. Umsakazo weVoice of America namhla obelo mhlangano weTown Hall eCollision leGeorge Washington University. Lapho ingcwethi kwezemfundo ezivela emakolishini atshiyeneyo angapha eMelika ezethule khona indlela ezingalandelwa ngabantu abadabuka kwamanye amazwe abafuna ukuzofunda eMelika. Indaba eziphathwe yilo mhlangano zigoqela usizo lwembhadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikolishi elingamsiza emfundweni ezifundweni zakhe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele uMthokozisi Nyathi oyisizalwane seZimbabwe oqede izifundo zakhe kuhlelo lwe-Hubert Humphreys Fellowship Program ngeviki edluleyo ekolishini le-American University.
Lapha ngokuye ngohlelo lwe-Hubert H. Humphreys Fellowship Program, uhlelo olenga ezo-10, uye lapha ngizofunda into ezimelana le-law le-human rights.
Ukubone kunzima na ukufunda kwele Melika?
Hayi, azange ngihlangane lo kunzima. Sihlangene nje labantu very supportive, besihlezi kuhle nje, besiphethe kuhle.
Kuhlelo lolu, ingcwethi ziphathe udaba mayelana nge-cultural shock, ukuthi vele bakhona abafundi abaningi ababhekana layo, njalo ukuthi ngezinye izikhathi i-cultural shock iyathinta imfundo zabo. Wena ukubone kanjani?
Ye, ikhona yona i-cultural shock, yinto evamileyo, ngabe kumele ukuthi i-support, I think is manageable. Asonto ethusayo kakhulu, baningi abantu who are professionals, ukuthi nxa une-problem they can help you, bakuncedise. Into eqakathekileyo ukuthi nxa uhlangana loduku ungakulize ukhulume.
Kulesinye isizalwane seTanzania obuze ukuthi kulezinye isikhathi lapho abafundi abadabukela kwamanye amazwe babhekana lo mbandlululo emphakathini, njengomunye oseqedile imfundo zakhe la kwele Melika, ungathi umphakathini kwele Melika ulobandlululo na?
Ngibona abantu bancedisa sibili inhlelo eziningi ezabantu abavela ezweni athuthukayo. Ngihlangane lama-scholarships amaningi, abantu nxa bewa-checka maningi nje ama-scholarships abanika abantu.
Uphathe udaba mayelana ngemali yemfundo. Nxa ungelusizo ngemali yemfundo, kunzima okungakanani ukuba ngumfundi odabukela phesheya olesifiso sokufunda kwele Melika?
Nxa ungela onsa ungela scholarship hayi kuba nzima sibili, ngoba imfundo yalapha yani iyadura. Kodwa nxa ufika lapha uzama ama-scholarship programs, awusoze uswele ongathola khona ukuthi uthole uncedo.
UMthokozisi Nyathi, isizalwane seZimbabwe ebesifunda khonapha e-American University phansi kohlelo lwe-Hubert Humphreys Fellowship Program. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Owaye ngumkhokeli wabahluli umnumzana Godfrey Chikaosiku kasekho. Intatheli zindaba zinanza ilanga lamalungelo azo ngokucela ukuhlangana lomongameli Robert Mugabe ukuze zimtshele ngokuhlukunyezwa ngamapholisa. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Salani kuhlelo lwe-Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.